Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakhandidethi ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye ne-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayele imvelo esithi i-tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi i-CCC sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana le-CC uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaceda okuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokho. Sokwedlula sathi wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ngoba i-CC ayisiyo yomuntu, ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithese sicede i-nomination sizuze amabizo amaningi, almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuxhasa i-CC, mbe ngama-MP, mbe ngama-senators, mbe ngama-proportional representatives. Kwaba njalo, sisabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho siyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kasosigebengwa, kasilosela, kasomuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophongukuba i-political prostitute, umuntu ophongukusuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani. Thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo. Yikho ke sesisesikhathini esokuthi abantu bonke sesikustage sesithathu okuthiwa yi-consensus, lapho abantu abazavumelana khona, bangahluleka ukuvumelana. Ama-stakeholders, abanikazi bomhlangano, sebezabuya bathi hayi, thina sibona ngani umuntu ongaba ngukhansila lapha ngulo. Iphathi uba uma sekwenziwe njalo sizaqoqa amabizo iwatsheli uZulu. Ayisoziphonga ukuthi namhlanje singavumelana ku-Ward 10 sesiphonga ukuyasitshela abantu. Sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo.
Manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulwa?
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basukele, basuke baye withdraw. Siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba utekelele zoom yakhe wasala sebambe insiba zejuba, abantu sebethuselwe bawithdraw bonke. Kambe singalandela izinto zezanu, thina sihlutshwa into yizanu. Izanu leminyaka emingaki busa. Kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu, bona bekhala ngezanu. Sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika. Asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda. Sathembisa abantu, sathi abantu bazasikhethela abantu babo. Kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi siphe zulukandaba zikhetheleni? Uthatha isikhathi phela ukucubungula. Asifuni ukupheka imbosha, sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile.